Endabeni zethu lamhlanje ubhubha abantu abedlula amathumi amabili enkozini yomgwaqo etsholotsho. Amalunga edala lephalamende yakuhulumeni likamongameli Emmerson Mnangagwa aseqalisile umsebenzi. I-Commission yeZimbabwe Human Rights Commission ithi umongameli Mnangagwa kumele alungise udaba lweGugurahundi. Luqhubekela phambili uhlelo lokubhalisa kugwalo lokuvota olwe-biometric voter registration olwenziwe yiZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ebona ngezobudlelwano kwezamacansi e-Sexual Rights Center ithi kumele uZulu aqaphele ukuthi kabi le gciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxele namhla sihlolisisa udaba lweGugurahundi. Kukhona na okungenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze udaba lweGugurahundi lulungiswe? Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo. Kulaitok lamhla sixoxa nedalela amalunga edalela cabinet aqalise umsebenzi lamusha. Thumelani imilayezeleni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu LSVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15560 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.